kuyisikhathi sembiko yenu.
Siyabonga abalandeli beStudio 7 ikakhulu wonke abasisakazelayo emsakazweni. Sibabonga kakhulu ukuthi umsebenzi wabo bawuqhuba kude kuStudio 7. Mina ngisesabelweni seGwanda ngapha, esabelweni seGwanda lapha ehlupho esilalo ikakhulu siqondane ne-COVID-19 lapha. Sike esibhedlela lapha sibonakala kunamuthi. Siloko silindile ukuthi khona umuthi uyabuya, soku lesikhathi eside sizaze sibulwa yi-COVID-19. Bakhuthaza ukuthi sehlatshwa ama-injections kodwa esibhedlela kula lutho akula mithi. Esibhedlela engikisho lapha akuloko ukuthiwa kula muthi. Manje kuze kube nini? Emashaba hospital esemashaba eGwanda ngapha. Yiko akula muthi esiwuthola. So sicela ukuthi uhulumende akukhuthaze kakhulu ukuthi umuthi ubuye abantu sihlatshwe.
Salubonani lonke basakazi baka Studio 7. Ngiyalibingelela, ngithanda ukuthi ngilazise ukuthi umsebenzi lo uqhubayo umkhulu kakhulu njalo ulamlela isizwe. Ngiyakubonga lokho. Asisebenzeni sithembelina. Lama newspaper sekunzima ukuthi siwabale ngoba angelaqiniswe ledlula okuphuma ku Studio 7. Ngiletha lokho kumphakathi weZimbabwe. Mayelana ngamaphathi ezilakhona eZimbabwe, ngixwayisa uZulu wonke weZimbabwe ukuthi ukuze sihlale kuhle yikuba sizinanzelele ukuthi khona sisuka ngaphi. Kulamaphathi lavumbula kwakhathesi abengekho izolo, lawo maphathi asebuya sephethe induku ekaJoshua Nkomo engamanga. Ngithanda ukuthi ngibazise bonke ukuthi khona umsebenzi lowo okuhluthunela izanu PF umbuso umkhulu kakhulu, isiyonto encane. So lokho abakwenzayo mina njengami ngibabona njengabantu abasetshenziswa izanu PF. Indaba le ukuthi ngithi inkulu ukuthi yehlula yena uJoshua Nkomo, umdala wethu sonke nesasimthembile, kodwa akazange aphuthe ngento yona le. Okuyikho ukuthi bona amabandla lawa cela ukuthi ami abantu sebehlakani phila ayiseyiziwula. Nanzelelani ngani bafowethu, iningi lonke lamaphathi lawa afonywayo achothoza uChamisa. Kanti kuyini bechothoza uChamisa? Sebeboneni kuChamisa? Kungani bengakhulumi ngenhlelo zabo bamyekelelayo? Kodwa-ke bona bayake bezwe yini abalandeli bakaChamisa kumbe yena uChamisa ekhuluma ngabo? Lokho kithi kuvele kusobala ukuthi khona bathunywe izanu PF ukuthi basebenzele izanu PF uze uChamisa ngohlozi lwakho olukhona angayenelisi ukuthi awine ukhetho. Yebo, kuleziwula siyakwazi ukuthi kuleziwula ezithi nxa kukhulunywa khona okukhulunywazi kulalele, labo bakhulumela zona iziwula zona lezi ukuthi zikho. Kodwa laba abakhaliphileyo bakubona mhlophe ukuthi khona akulalutho, i-disturbance le nje le ekhona vele kaba yindawo. Yona i-MRP le ethi nxa ikhuluma ikhulume ngokuchothoza, ivele yona isuka ngaphi? Siyakwazi umqondisi bonabo ukuthi bona bavele ngaphi, lokuthi basetshenziswa ngobani? Siyakwazi.
Yes, sibonge ku Studio 7. Sibonge, ngibonge ukungena ku Studio 7. Cela ukuphawula kancane lapha, cela ukuphawula kancane ngendaba yeZimbabwe laphana kuzano PF. Kahle kahle ngayi zano PF. Siyacela abantu benhlangano yeZano PF, siyacela leyo inhlangano yenu ngeyenu, akulomunye umuntu ozolithathela yona. Kodwa into esicelayo ukuthi cela lihlukanise iZano PF le government. iZano PF inhlangano iparty, so ingazenzi ugovernment yona, usiyo government. Yona ikhetha umuntu ozoyama kugovernment, ozoyayimela kugovernment. So igovernment ngeyonke umuntu, ngeyakhe wonke umuntu. Njengathi singamaNdebele lathi sin part of yayo igovernment yeZimbabwe. So siyacela ukuthi lingasibandlululi, njalo iZano PF ingasebenzisi ubandlululo ukuphatha leliya lizwe ngokuthi ingasafuni ukuphuma embusweni. Yabona, asiyacela noma bebusa kodwa busani kahle phela abanye abantu, libe kwazi ukuthi lathi singabantwana inzalo yeZimbabwe, inzalo yakhona lapho elikhona lapho elibusa khona. So siyacela ukuthi lihlukanise ubaba umnanga gwamaye sei president, akusiyo president yezano PF kuphela, ipresident futhi akusizi president yamantu beshonene kuphela, ipresident yeZimbabwe yonke, amaNdebele ngamaNambia ngabamaSuthu ngabonke abantu ngamakhalanga. So kumele siphathana nini 50-50, hayi ukuthi lisibandlulule engathi thina emathebheleland asibo bantu sizinyamazane ezisegame park. Siyacela lisinakekele lathi, asihloniphana nini. Abanye labanye basebenze lapha abazalelwe khona. Sibonge, ngibonge ngumlilo lapha eGoli.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.